sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu nomhla ka 14 kuMbimbitho 2025 ngodaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Omagistrate abase court le singathi kuna magistrate court benza nje izinto ezingekho emthethweni, ale umuntu ukuthi yena lokho kungaphansi kwamandla akhe, kumbe alandele abachuchisi bakahulumende ababe chuchisa kuvela kungalacala.
Umanchi weHarare namuhla walile ukwamukela isicelo sentathela izindaba yeNewsday uBlessed Mhlanga sokuthi avunyelwe ukuloba imihloliso yakhe esejele.
Ngaba lapha kobulawayo bazaphiwa ke alternative space lapho abazakuyathengisela khona obactors kunye legodini.
Ikhansili yakobulawayo ithi silungiselela ukususa abathengisa impahla emigwaqweni ongekho emthethweni ilandela isinqumo sikahulumende sokubasusa ngesiphangiphangi. Siza lethelelela ezomculo kuhlelo Woza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanchi weHarare namuhla walile ukwamukela isicelo sentathela izindaba yeNewsday uBlessed Mhlanga esokuthi avunyelwe ukuloba imihloliso yakhe esejele ngeviki ezayo. Igqwetha lakhe umnumzana Chris Mike utshele inkantolo ukuthi uMhlanga uyafunda njalo le mihloliso kumele ayibhale ngolwesithathu mhla ka-19 kubike iNewsday. Kodwa umanchi u-Ishanesu Matova uthe isicelo lesi singaphezu kwamandla akhe. Umhlanga selamaviki phosa amathathu evalelwe ngemva kokubotshwa esethethe amacala okwethula imibiko ephehla udlakela phezu kwengxoxo azenza kumabonakude weHeart and Soul Television lomnumzana Blessed Geza, yena okhokhela abalwa impi yenkululeko kwabathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele esuke embusweni. Umthethwandaba weHigh Court awukwethuli isinqumo phezu kwesicelo sakhe esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ukuze athonisiswe evela ngekhaya. Sixoxele ngcwethi kwezokwethula kwembiko njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu.
Kuyinto nje engamangalisiyo ngoba vele intathela izindaba ma zisithi zikhipha imibiko engani iya emsamo kakhulu, engani ingqunula umongameli labanye abaseduzane naye. Kuvamile nje ukuthi intathela izindaba ekwenzileyo lokho thwale kanzi akalacala uBlessed. Ngakho ukubotshwa kwakhe kufana lokubotshwa kwentathela izindaba enye singathi enguHopewell Chinono. Uke waboshwa wahlala izinyanga amaviki lezinyanga ephakathi ejele, uthe ephuma kungelacala lidalileyo. Lokhu nje into esingathi imodus operandi, indlela abenza ngakhona ma intathela izindaba ethe yanqunula abaphezulu.
Umanchi uthi yena akalawo amandla okumvumela ukuthi abhale imihloliso yakhe. Ungathini ngalokho?
Kufana nje lokwenzakala ngesikhathi emveni ukuthi omagistrate abase court le singathi khona magistrate court engaphansi kwenkantolo ye-high court njalo engaphansi kwe-constitutional labo e-supreme court benza nje izinto ezingekho emthethweni, ale umuntu ukuthi yena lokho kungaphansi kwamandla akhe, kumbe alandele abachuchisi bakahulumende ababe chuchisa kuvela kungalacala kodwa avumelane labo esazi laye ukuthi akulacala. Umagistrate laye abe ngumuntu osedala icala khona lapho ngoba efuqela phambili evumela phambili ukuthi ukuhlukumezwa komuntu okungekho emthethweni kube singanthiwa kusemthethweni. Indaba yithi siyafika ke e-high court kumbe court ephezulu, amajaji afike khona athi wona hayi lapha kulacala, umagistrate waphambanisa. Kodwa mase sikukhangela kulento esithi yi-pattern, indlela ezenzakala ngayo njalo nje, okutsho ukuthi asikho kuphambanisa umagistrate. Wenza into nje engathi abanengi sibe le suspicion, sebeyikhumbulele ukuthi uyabe enikiwe imithetho ukuthi ayenza lokhu lalokhu lalokhu, even nanxa kungekho emthethweni. umongameli okhona kade simnangakho uthe emvale ngesikhathi kaMgabe esasengu saphethe ugatsha lezemithetho ngathi Minister of Justice ubebuya nje emhlanganweni eminingi emsenziwa izintatheli amaorganization afana labo MISA ekhuluma izenzana ongani ngumuntu ozwisisa kahle ukuthi intatheli zindawo kumele zisebenze zilamalungelo azo zingabe zinqatshelwa izenzo zikahulumende ezingaphandle komthetho. Hey, lokhana singathi bengani reformist kodwa uthe engena wafana nje wasuka wafana nixathu lomgane.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu ingcwethi kwezokwethula kwembiko njalo uhlaziya ezombusazwe. Ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseBilitane. Kusenjalo inkantolo yeChivu ikhulule ukansila kaWard 12 eChikomba West umnumzana Ishmael Mawukazuva yena obotshwe ngolwesithathu esethweswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. Amapholisa athi uMawukazuva wadala leli cala ngokuthumela ividiyo ngeWhatsApp eyayiveza omunye wesifazana ekhonona ngokuthi uMnangagwa uyisehluleke. Kodwa inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abatshutshisi bachithe leli cala namuhla.
The Voice of America.
Ikhansili yakobulawayo ethi silungiselela ukususa abathengisa impahla emigwaqweni okungekho emthethweni ilandela isinqumo sikahulumende sokuthi besuswe ngesiphangiphangi. Umsekeli kameya wedolobha lelo umnumzana Edwin Dlovu uthi isinqumo sikahulumende sihambelana lemizamo yabo yokulungisa uhlupho lolukobulawayo.
Uhlelo olulethwe nguhulumende uhlelo abesivele silalo lathi esihlala sikhuluma ngakho ukuthi abantu kabathengisele endaweni ezihlelelwe ukuthi bathengise kizo, bangathengiseli endaweni okungamelanga ukuthengisele kizo phambi kwezitolo zabantu kumbe emgwaqweni bevala umgwaqo. Kunyanga ezimbili ezedlulileyo senze i-resolution yokuthi-ke u-5th Avenue akusela muntu okumele athengisele khona ngoba kuyimigwaqo sokuvala imigwaqo ukuthi izimoto zihambe. Ikho abantu bonke abaku-5th Avenue-ke sithethi nabazahamba boko-Bactors ngaphansi ngale bayethengisela khona, abazasala njalo bazahamba-ke egodini, indawo lokhu isasekhona egodini. Yize indawo ezimbili esizihlelele abantu abaku-5th Avenue abekade bethengisa-ke khona ngoba sesifuna leyana indawo ivalwe. Yikho kuhambelana-ke lesinqumo esesithethwa nguhulumende ukuthi-ke amadolobho wonke akhiphe abantu abathengisa ngokungekho emthethweni. Uhambelana lathi
Baba Ndlovu, singathi lenzani okwamanje ngakhona okukhulunywa nguhulumende?
Sakhulumisana-ke lezinye ingatsha-ke zikahulumende ukuthi siqalise uhlelo lolo silwenze ngokuphazima kweso ngoba kathesi esesikwenza ukuthi sinike labo bantu izindawo zokuthengisela ngoba sinike sibakhiphe-ke kungela lapho abayakhona. Yikho sithe bazakako-Bactors abanye baye egodini bonke laba ade bethengisela lezo ndawo. Ikanti njalo kulo hlelo lukahulumende lokuthi kumele-ke babhalise kube ngabantu esilabo kuma-databases. Kulabanye njalo ababebuya ngezimoto bevela phandle kwedolobho lakobulawayo belala bethengisa ubusuku bonke bengcolisa indawo bengela okokulala khona kumbe okokuhlanza khona ukuthi bazihlanze khona kumbe njalo lapho abangenelisi ukuthi bazincedise khona izambuzi labo ke abanjalo ukuthi ukuthi-ke abalandawo-ke lapho abaza kuya khona ngoba bevele bengayisibo bantu bakobulawayo bebuya bevela kwezinye izindawo. Kodwa-ke abalapha kobulawayo bazaphiwa-ke i-alternative space lapho abaza kuyathengisela khona o-Bactors kunye legodini. Luhlelo-ke soluqali-ke yikhanseli-ke ukuthi bona laba ade bethengisa laphana abakuluhlu olukhona-ke kuzingwalo zecouncil baqalisa ukulungiselwa-ke basuke laphana ngoba u-5th Avenue sile resolution njengecouncil ukuthi asondawo yokuthengisela isivalwa umgwaqo ivulwe kuyenelise ukuthi izimoto zihambe kuhle, senelise njalo ukuhlanza indawo leyana ngoba isingcole kakhulu akusafikeki kiyo ngabantu abathengisela emgwaqweni bevala imigwaqo baphinde njalo bangcolise le ndawo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wakobulawayo obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Sixoxe njalo ngodaba lolo lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Abanye thola ukuthi bathengisa ebusuku ngoba emini ngabala izindawo zokuthengisela. Kukanti-ke abanye bathengisa emini engxenye of course sibili abala malayisensi kumbe ngithi abakaze bazama ukuthi amalayisensi. abanye bela ama license kodwa bese ingcenye ebusuku kule business engcinywana. So kule nto eziningi ezibangela ukuthi abantu bathengise ebusuku. Engikubonayo okungabe wenze uhulumende wathatha leli nyathelo ukuthi siyananzelela futhi ukuthi njalo abantu abasebenza ebusuku laba abanye bakhona nothi kubo bonke nje bajayele ukuthi bengasebenza ke bengasahlazi indawo abathengisela kuzo. Lokho futhi kuliqiniso lapho ukuthi abanye bayachiya ingcekeza bengafika laphana bese bathengise bayachiya ingcekeza iy'nqwaba bahambe. Bese kuthiwa-ke ekuseni laba abaqalise ekuseni babangcolisayo. So kule conflict naleyo between abathengise busuku labathengise emini kumele sikhulume futhi lokho singakubalekeli. Kodwa-ke siyazi ukuthi abantu abaphila ngokuthengisa iningi laba ngabantu vele abangasebenziyo kumbe ngabantu abaphuma imisebenzi ngobhala kwamakampani bazama ukuthi baziphile.
Yes, siyakuzwa kakhulu babandiweni. Okunye-ke
so umbuzo omqoka ukuthi what are the alternatives kumbe yiphi imizamo engenza ukuthi sixhase abantu benelise ukuphila ngesikhathi senesinzima vele abantu bezisebenza kunje singaze sabhidliza indlela abaphila ngayo kodwa silungisa buse kogoba khona nxa ukhona ongabe ungahambi kahle. Mina bengizathi ngabe kuyaba le night enforcement. I-night enforcement izakhangela ukuthi abantu bathengisa ngaphansi komthetho olawula ama-local authorities nalowo olawula abantu abasebenza ama-bylaws. But ukumisa sithi zero night vending angiboni kungumqondo omuhle. Even ungavakatshela kwamanye amazwe athuthukileyo amabhizinisi vele ayavula le busuku, amanye vele kavali basebenza 24 hours kungavalwanga abantu betshintsha nama-shift. Lathi kube kumele sihambe nje ngenyathelo lelo sithi hayi nxa khona kwesilakho kathesi kuyini esingakuyimprova ukuthi abantu bathengise busuku bathengisa ngaphansi kwani komthetho. But ukumisa ngibona ngani hayi asomqondo omuhle, kuzalimaza impilo kahle zabantu. Abantu bazama ukuziphilisa ngokuthengisa njengoba ngithile ukuthi abantu abaningi abathengisayo baphelelwe imisebenzi, amakhampani lokho evala kathesi imisebenzi iyaphela. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi ngabe kuyakuhlala kuyehlala phansi kuboniswane uhulumeni ahlale phansi lama-local authorities lama-micro entrepreneurs associations abasithi ngama-micro associations lamanye ama-stakeholders kuboniswane ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi senze kube lobubelo abantu basebenze kuhle. Siyazi sibili njengoba ngitshile phambili ukuthi khona okungahambi kuhle kula bantu angabe thengisa izidakamizwa lokunye okuthile okungalunganga okungaphazamisa impilo zabantu. Kodwa-ke cabanga ukuthi mina kumele kukhulunyiswane.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo Gibbs Dubo eStudio 7 ekoBulawayo. Kulabatsha abathi baqeqetsha kwezemfundo emakolitshini atshiyeneyo eZimbabwe kodwa kabatholi imisebenzi. Lokhu kwenza ukuba benze imisebenzi yezandla enjengokuthunga izigqoko, ukugezisa izimota, ukuthengisa impahla emigwaqweni lokunye. Usilindele uMusa Mlawuzi weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokubalwa kukazulu ezentuthuko yelizwe lokunye olweZimbabwe National Statistics Agency luthi inani labatsha abafika phose okuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 47.1% kabasebenzi. Ngakho-ke abanye abatsha bathi sebezenzela imisebenzi yezandla loba belezicoco zemfundo yaphezulu. Omunye wabo nguNtobeko Spanda othunga impahla egoqela izembatho zomceco eSoxi the Business Center koBulawayo.
Lapha ngiziphilisa ukuthunga lapha ama-uniform, ama-suits ezigqoko zabantu lamasuti.
UBusani Spanda laye uyaziphandela phansi kwesihonqo esincane sebhizimusi eMkambo enkulumane koBulawayo. Uthengisa ama-meat pies ale nyama endaweni yakhe le ayibiza ngokuthi zehla ngomphimbo. Baningi abasakhulayo abalamabhizimusi ezandla. Usikhathele Ndlovu ohlala ePhumula South olesicoco se-degree marketing aqhatshwa ngamakhampani koBulawayo upheka ukudla okuthakazelelwa nguZulu loba ethwele nzima.
Ngaqalisa ibhizimusi lokuthengisa okokudla okunjengobo-rice, so chicken, isaladi, isitshwala labo beef. So ngithengisa lapho, ngiyabe ngisenza okwe-online. Online kuma-WhatsApp groups, ngiyabe ngihamba ngidelivera, nginika abantu kuma-saloons, ngaphi okuyabe kula bowindi khona. Lapho kula bantu nje ngiyabe ngihamba ngibatshengisa ukudla kwami, bethenga ama-dollar deals.
Omunye njalo osakhulayo uSamantha Mpala ohlala eMzilikazi udonsa nzima kubhizimusi lokweluka abantu. Unzuzo phose yonke ayitholayo uyisebenzisa ukubhadala irenti yebhizimusi.
Ngirente isitulo ukuba ngibe ngiluka abantu amakhanda.
isikhathi eziningi ama-customer alokungabuyi bekhethe omunye umuntu zabaluke.
Kulabanye njalo abatsha abahlala kwamanye amadolobho abazama ukuziphandela impilo. UVivian Mpala ohlala kwochichi ePlumtree uphila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo. Uchapha nzima umngcele esiya kwele Botswana ukuyathenga impahla ethakazelelwa ngabantu.
Ngokuya eBotswana ngendlela engekho emthethweni. Ngiyafika ngiyenza ama-piece job, ngijala ukuthi ngafika ngiwatshela abantu abafuna ukuwatshelwa, kumbe siyocenta emasimini, into ezinjalo. Ngisiphilisa ngakhonokho, ngithole imali encane nale engibalayo.
Akula themba lokuthi kuzakuba lamathuba emsebenzi eZimbabwe eminyakeni ezayo ngenxa yokugugudika kwemali yelizwe lokunye. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lithuthukiswa ngabanikazi balo, ngakho-ke abatsha labadala kumele bevuke bezenzele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo Zimbabwe ngingusilindele uMusa Mlawuzi.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department lubika ukuba amazwe akumanyano we-G7 aqhuba umhlangano omkhulu kwele Canada ekhuthaza ele Russia ukuba libeke phansi izikhali ukuze kube lokuthula kwele Ukraine. Abezindaba abe-Vatican News babika ukuba uPope Francis osehlale okwesikhathi eside esibhedlela lokhu eselatshwa njalo ulandela okwenzakala kubandla lamaRoma. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Ngathembisa ukuba ngiza kwenza eleMelika libe yilo elikhokhela kwezemali yohlobo lweBitcoin njalo sibe yisigodlo somhlaba wonke jikelele se-cryptocurrency. Lokhu sizikwenza ngamandla ethu wonke ukwenzela ukufeza konke lokhu esakuthembisa uZulu. La ngamazwi kamongameli Donald Trump awethule eWhite House esanda kusayina isiqondiso somthetho ese-executive order esibizwa ngokuthi yi-Strategic Bitcoin Reserve, okuza kwenza ukuba iBitcoin ibe yingxenye yomgogodla wemali kwele Melika. Lokhu kuza kwenza ukuba kugcinwe imali emoyeni eyegolide ezagcinwa luhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe olwe-United States e-Treasury. Lokhu yinto enkulu kakhulu. UTrump uthi i-Strategic Bitcoin Reserve izasekelwa yi-Bitcoin eyogatsha lwe-Treasury ezatholakala kulabo bantu ababonakala ukuthi izigelekeqe kumbe empahleni ethathelwa uZulu kulabo abayisebenzisa ongekho emthethweni. Uhulumende okwamanje uvele ule Bitcoin eningi okumangalisayo njengoba liwazi. Lapha sikhuluma ngemali eningi kakhulu okwedlula kwamanye amazwe ngoba kule 200,000 Bitcoin ebanjwe okusemthethweni etholakale ngendlela ezijiyeneyo. Ele Melika kalisoze lithengise iBitcoin efaka ku-Strategic Bitcoin Reserve ezagcinwa njengemali ebambe isikhwama sempahla yelizwe. Siyakwazi ukuba ukuthengiswa kwe-Bitcoin sokwenze ele Melika lalahlekelwa imali kaZulu efika amabhiliyoni alitshumi lasikhombisa, $17 billion. Lokhu kwethulwe yisigodlo sikamongameli. Iziqondiso zomthetho lo i-executive order zivumela umabhalane omkhulu wohlangothi olubona ngezimali lalowo obona ngezokuthengiselana ukuba bathole indlela zokuthuthukisa isikhwama se-Bitcoin ngendlela okungadli uZulu ezikhwameni njalo kusetshenziswa imithetho eqondileyo. I-Bitcoin okudabuka khona i-cryptocurrency kwaziwa ngokuthi ligolide lebulenjini ngenxa yokusilela lokuvikeleka ngoba kunzima ukuthi abantu bayitshontshe. Ngenxa yokuthi kulomthambo wemali yamatshe edlula izigidi ezingamajumi amabili, kuqakatheke kakhulu ukuba kubunjwe i-Strategic Bitcoin Reserve kucho isigodlo sikamangameli ukuthatha inyathelo lokuyifaka endaweni eyodwa ukuyisebenzisa ngonanzelelo ukuyibamba ngendlela eqondileyo njengengxenye yempahla kahulumende kuzakwenza ukuthi kube labaningi ababona ukuba kuphathwa kuhle konke lokhu kulandelwa ngemfanelo njalo kubanjiswana ekugcineni i-cryptocurrency kahulumende. I-White House ithi ukubuthelela igolide lebulenjini ukwenzela ukuba kube lentuthuko elizweni kwenzelwa ukuthi i-Bitcoin ingahlali nje ingelancedo. UTrump uhleze ekhuthaza ukuba kusetshenziswe kuhle i-cryptocurrency. Uthi ngileqiniso njalo ngivuleke ingqondo ngamankampani abona ngeze-cryptocurrency njalo lokuhambelana lokuthi kuthuthukiswe i-Bitcoin. Ilizwe lethu kumele libe yilo elikhokhela kulokhu.
Le yimibono kahulumende weMelika. Songi isikhathi sokuza imibono yenu nabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7, ngiyalibingelela lonke. Sibonga ukusinika indaba imihla lemihla ngokunjalo bazo. Sisithu uNkulunkulu angathi angaligcina, alivikele emulini zenu nalapho lisebenza khona. Ngizothinta udaba loku-South Africa, ukufuthelana kukhona, imisebenzi ayisekho. Nginokudana uma ngidlula kwesinye isikhathi apha ezindleleni ngemoto ngibhekile abantu bakithi behlangene nabanye abese-South Africa ezindleleni bedinga imisebenzi, bebhala amabhodi by looking for job. Ubuhlungu kakhulu ulusizi impilo ephilwa ngabantu bakithi emazweni angaphandle.
Siyabingela, siyabonga Satana, and siyanyanya kahle kahle ukuthi abantu bavotela okukhansila babo ababafunayo. Lina lazifaka lina labo uJoseph Chuma labanye abosengezo chabanye nesilingo khansela namhlanje libaxotshe ezitaradeni libacabangele ukuthi labantu abasebenzi abantu abavotela uChamisa lina labafakela umnangagwa athe sakula khampani akulani akula muntu eZimbabwe osisebenzayo ngaphandle kwenu lina elisebenza ukhansela likhola imali yabona ababantu labona abangamapolitician bona abasebenzela umnangagwa kodwa selikhohlwe ngabantu phansi apha aba uthi bafuna nalikwazi. So lesifuna baxoxe estradeni funa bayena abantu laba mali baxoxe estradeni mele behle beme khona estradeni ukuthi lani lingaye emsebenzini ngoba into elifuna aliyazi vele into eliyenzayo leli yasinyanyisa abantu bezimbabwe.
Studio 7, Studio 7 njani balandeli nabasakaza omalakhe inkomo lapha yonke nje into yenziwa izani PF right nomi wrong bona bayiboni right because bengavele basole babe besesaba ukuthi bazoxotshwa ephathini. So kumele bavumelane nakho konke okwenziwa iZANU-PF noma kukubi kukuhle bona kibo kumele bathi ku-right kuphele ezilongisenziwa iZANU-PF.
Studio 7, Studio 7, sanibonani baphathi abantu abasiphakela indaba ezimnandi ezisikhuthazayo. Ngibonge lonke labalaleli lonke nje baphathi khona ngala abakhulu phezulu. Bengicela lami ukuthi audio yami le ihambe izeyefika lapho kumele iyefika khona. Ngizathi ngamafeaturene ngeke ngithathe ngikhulumele laba abantu okuthiwa bexotshwe abadayisayo ezitaradeni koBulawayo. Manje uma kuthiwa bexotshwe njengoba laba beziphikisa kwapha, baxotshwa baya kuphi? Baya kuphi? Kuthiwa baye kuphi ngoba nje indlela abaziphikisa ngayo. Ilizwe lethu uma livele lintengantenga liyantengantenga. Okwenza kubonakale khona lokhu ukuthi abantu bayadayisa amashopu amakhulu bekhale ukuthi la amashopu akhona amakhulu akumanga kahle, umumo welizwa ukho kahle, izinto azikho ziyashoda, azikho izinto azimangahle. So yikho kwenza ukuthi abantu beze bekubonakala ukuthi abantu laba badayisa abangani ba abantu abarobo, kanti abantu laba bayaziphandela, bayazamile, baphilisa abantu ababo. So uma bexotshwa kuthiwa bexotshwe, kumele beye ngaphi ngoba yindlela abaphila ngayo. Ngibuye futhi lapha kubaba uNkomo ngoba ngiyamuza ukuthi umnangagwa ungumuntu olalelayo izikhalazo zabantu. Ngoba esuka elalela ezakhe izikhalazo uNkomo, yikho ukuthi uyalalela phela uNkomo kakasobantu, ungumuntu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Kuliviki kuhlelo Woza Friday siloqhubekani impofu odabuka eGwelutshena eNkayi, yena uhamba ngegama elithi iJahelihle kwezomculo kamaskandi. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspana.
Mina mthaka tunenzondo kamaskandi othandwa kakhulu emzansi siwuphathele ngokuqhubekani impofu
odabuka endaweni yasenkayi egolitshena kwamajula isikole ngizalelwe khona egolitshena ngaphinda kakhulela khona egolitshena isikolo sami engisifundileyo ngifunde egolitshena primary emajakeni amahle isekondari ngoba egolitshena ngaleso sikhathi bekungakabi lesekondari lesekondari ngayifunda ehlanganani secondary school ikhona lapho engifunde khona nje loba ngicime ku-form 1 khona ehlanganani abanye bayazikuthiwa ngokuthi kusegampini.
Uqale nini ucula Jahelihle?
Ucula ngiqale ngomnyaka ka-2016. Umculo wami engiculayo ngicula uhlobo lomculo kamaskandi ngilama albhamu angu-2 ingoma ngiyazibhalela ngezinye ngincedisana ezinye bencedisana lomfana bathi ngumpumelelo umfowethu nje bengihamba naye emculweni siqale sile cembu ebesilakhile kuthiwa ngocebezela then sakhupha i-albhamu e-1 kwaza-ke lapho esengizibuza khona mina ngejahe elihle ngo-2018 ngabambisana leqembu lase-Victoria Falls abazibiza ukuthi amavulandlela senze i-albhamu eyayithi Sanibona.
Futhi usebenza labanye emculweni wakhe
ngo-2019 ngazocula nomfana abambiza ngokuthi ungigezekile senza ingoma ethi umoya wami uyavuma sayishutha ne-DVD leyo ngoma inayo i-DVD nje kuma-social media umuntu ebengibukela kuye umculo ubheka impilo siziva ngangibona kuye nje ngesikhathi ngisakhula nami ngingumfana ngiphinde futhi mina ngumuntu okhulele emaphathini ngithanda kakhulu le ndelwane Super Sound.
Umculo wakho bengawuthola ngaphi abalaleli?
Bengangena ku-YouTube ikhona i-DVD lengoma abazoyithola ithi umoya wami uyavuma. Babhala gezekile zwane umoya wami uyavuma ngoba leyo ngoma sayibhala yabhalwa ngokuthi ugezekile zwane kulapho engancedisa khona. Ungabhala ku-TikTok uthi Jahelihle uyangithola then ku-Facebook uthi Jahelihle qhubekani Mpofu uyangithola ingoma eshisayo ngempela ethi yona #53. Ngiyacela ukuthi abantu bezilandele bengene kuFacebook wami. Ngiyabonga.
Lacho iculo lathi ekhwela uJena kulamajaha amahle bese lomculo iJaha Elihle odabuka khona kuhlelo waza Bozo Friday balazondelekile lonke igama lami ngezwe Jesus Band.
Abusheshi sendoda ngoba kukhonela nelawa umthunzi wesihlahla sesikole sakhelini ngqulo nawe wabuhlala phansi kwase kodwa uzobona ukuzibulandela buka khona phansi emphayibotshina komajesi kodwa umfule ngiphuza mphuza ugolitshena faka nawo ashi wemalo maxabene uxam nothuso baxabenza kugumula kaxama xaba zingaxokazo mnangamaxholo hamba nabo abafana basephondweni phela bona amabhuladlela nguye usibusisa umfana kajonkolongo naye phela undozi umfana kacela bebafana sibambeni lapho esiyakhona kokude umthunzima lo mthwalo bafeli bangalangibona kunje okunje khona basafika namanje awuthi ngiqinise ukubonga kulezi nsizo engidonse nazo nguye phela uphilalo umfana wamaviki amkhonto nguye phela uphanado umfana onyanga into zinobuhlungu phela nguye phela indlovu edla yodwa umaginete phela bafana bami emliza yena bese ntiza phela yena odosa amaqosha yena phela uthanda ufuka samuyena ngithi awuusidonsele mfoti ngoba phela kukude la siyakhona nawe asha
Sibonge uEzra Jesus Banda ngokusipha uhlelo Woza Friday luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa ngokwenziwa ngamanye amaprofita asebenzisa abaphila lobugoga ukwenzela ukuthola usekelo lukaZulu. Okwanamhlanje muli eZimbabwe sigqiba lapha olivalelisayo ngudabo kangcono.
See
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.